sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lesithathu mhla ka 26 Ntulikazi 2017 ngupractice Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Laba akafuna ukumatcha kadebelandela umthetho njalo baphiwa imvumo yi-constitution i-right yabo yokuthi bazimatchele peacefully. So angiboni nje kule risk yokuthi amapolisa engabayalisa, but njalo alimangali ngakho ngoba vele sijasiyawazi amapolisa lapha Zimbabwe.
Abenhlanganiso yezilela amalungelo oluntu eHarare bazondiswa ngamapolisa avimbe ukutshengisela kwabakhubazekileyo.
Namhlanje ilanga elibuhlungu kakhulu kwabantwana baseZimbabwe lapha izane isiqalile ngokungalandeli imithetho yelizwe sebegambele isisekelo sombuso esavunywa ngoZulu ukuthi yiso siyasebenza kuleli lizwe.
Ibandla leZANU-PF lenelisa ukusebenzisa ubuningi bamalunga alo edalela ephalamende ukuvotela umthetho wokuguqula ingxenye yesisekelo sombuso u-Amendment 1 Bill. Kwezemidlalo silethulela impumela yemidlalo edlalwe lamhlanje ekuqaleni kwehlandla lesibili lemidlalo yesigabeni saphezulu seCastle Laga Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abenhlanganiso ezehlukeneyo ezilwela amalungelo oluntu eHarare bazonde bagane unwabu ngenxa yenyathelo elithethwe ngamapolisa lokuvimba abakhubazekileyo ukutshengisela ngokufola belubhekise edalela ephalamende ukuya kwethula incwadi yezikhalazo zabo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kutshengisela bekumele kwenziwe namhlanje kukhokhelwa ngabenhlanganiso yeZimbabwe People and Parents for Children with Disability. Omunye wabasole amapolisa ngumnumzana Zisunko Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukugcwaliseka kweziqondiso ezabekwa inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba kwezokuthuthukiswa kwabantu, ama-Sustainable Development Goals, SDGs, eye Growth Age Development Program, GDP.
Thina njenge-GDP sithi kuqakathekile kakhulu ukuthi uhulumente wethu likhangele kuhlelo zokuthuthukisa abantu abagugile njalo nokuthi ilizwi labo lizwakale ephalamenti yethu yeZimbabwe. Lokho okuyikho okufunwa luhlelo lwama-Sustainable Development Goals, ama-SDGs, ngoba singashiya abantu abagugileyo kumbe sikhangelele laba bantu phansi. Lokho kuyinto ebuyisela emuva ukuthuthuka kwethu njengelizwe leZimbabwe.
Kwasekelwa ngumnumzana Charles Nyoni owe-Occupy Africa Unity Square othi okwenziwe ngamapholisa eHarare yikwephula amalungelo oluntu akusisekelo selizwe.
Laba akade befuna ukumatcha kade belandela umthetho njalo baphiwa imvumo yi-constitution i-right yabo yokuthi bazimatchele peacefully. So angiboni nje kule reason yokuthi amapolisa engabayalisa, but njalo alimangali ngakho ngoba vele sijasiyawazi amapolisa lapha Zimbabwe ukuthi abusa nje vele ekhokhelwa ngu-Robert Mugabe neZANU-PF bayenza intando yabo ngama-rights akaZulu walapha elizweni.
Umnumzana Hilary Mlambo ngomunye wabakhubazekileyo obekukhangelele lokhu kufola obekufunwa nguye labanye bakhe, ethi kuya kwethula incwadi yezikhalazo nje edalela ephalamende kanye lemahofisini kahulumende awe Compensation House.
Asikwazi ukuthi bayalelani, but sibona ngani ukuthi kule politics barathi basitshela ukuthi siyatshayiwa yini, sitshayelwani. Thina sibo kupolitics sikhona ukuthi sibe siyazilwela ukuthi siyaziwe, singaphangeli ngaphansi kuphela. Sifuna i-government isimelele, isiyenzele khonoko esikufunayo njengabantu, siyafana labo bantu.
Okunye okukhathaza abakhubazekileyo njengaye uMlambo ethi ludaba lokubandlululwa kwabo. Ngenxa yokuphuza kokuthola umbiko okwaliswa kwalokhu kufola ngamapholisa, bese bekhona abaze ukuzaphatheka kikho, abanye bevelele esigabeni seMashingo. Amapholisa abikwa ethusele abekade befuna ukutshengisela laba ukuba bengaqhubeki ngalokhu kutshengisela ngoba bengalandelanga umthetho. Bekumiswe imota ezimbili ezisetshenziswa ukuthela uZulu amanzi ababayo, kanye lebekade igcwele amapholisa angafika phose yamashumi amahlanu bucwadlana ledale lephalamende. Kuthe emahofisini kahulumende ogatsha lwezisebenzi awe-Compensation House, obekungenye yendawo lapho bekumele base khona enye yalezincwadi zezikhalazo bekunyakazela amapholisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ibandla lezanu-PF izolo lenelise ukusebenzisa ubuningi bamalunga alo edale lephalamende ukuvotela umthetho wokuguqula ingxenye yesisekelo sombuso. Ingxenye le i-Amendment Bill No. 1 iza kupha amandla umongameli Robert Mugabe ukuba akhethe umkhokheli wabahluleli kunye lomsekeli wakhe. Bekufunakala amavoti afika phose amakhulu amabili 180 khona kulamalunga amakhulu amabili lamashumi ayisikhombisa 270. Kula malunga ebandla le-MTCT amashumi amane lanye 41 avotileyo ukuthi umthetho lo ungapasi kodwa kwehlule. Bekulokudonselana idale lapho amalunga ebandla le-MTCT ezama ukuthi lumthetho ungapasi. Omunye umsekeli kamongameli webandla le-MTCT Mnumzana Nelson Chamisa uzame ukuthi kuvotwe insita ngoba amanye amalunga abisesaba ukungavotelile umthetho esazakala kodwa usomlomo edale lephalamende uMnumzana Jacob Mtenda wala. UChris Gande weStudio 7 wenelise ukuxoxa lomsekeli wesikhulumeli sebandla leMTCT uNkosazana Thabita Khumalo othi ukwenzakeleyo utshengisa sobala ukubana ibandla leZANU-PF alifuni ukulandela izifiso zikaZulu owapha imbono yakhe esithi kafuni linguquko.
Namhlanje ilanga elibuhlungu kakhulu kwabantwana baseZimbabwe lapha izani isiqalile ngokungalandeli imithetho yelizwe. Sebegambele isisekelo sombuso esavunywa ngoZulu ukuthi yiso sisasebenza kuleli lizwe. Izani ithe sibona ukuthi abakufunayo kakwenzakali, sebehambe bayagambela silalo thina njengebandla le-MDC. Abameli bephalamende balitshane kakhulu ukuthi sanelise ukunqoba izane nxa sokufika isikhathi sokuthi siyevota sivotela leyamendmenti.
Bakhona abanye abathi ngabe kungaxotshwanga amalunga edale lephalamende abahamba ukutenda ibidi, lithini linalo?
Sibe qiniso lela ncwadi bekhona yona abayongu-2016 izane bizafihla ngoba yibo abale majority. Ukuba khona laba abakatenda ibidi abaxotshwayo lanxa sengikade bekhona inombolo yethu kayifiki ukuthi sinqobe izanu, kumele uZulu kandaba azi ukuthi izanu ivele yena isile majority phalamende. Lesikhathi singena ilaba bakatenda ibithi yayivele ile majority, so kakutshintsha ngalokhu.
Manje sekuzenziwani kathesa?
Sekukhathesa ukuthi njengabantwana baseZimbabwe kumele sikhankase sibone ukuthi ngo-2018 izane sizayikhipha, ngoba singehlule kuyenza njalo kumele sikwazi ukuthi sesiyakufa sonke sila indlala.
Kuhamba njani ukuthi umthetho lowo ugcina ubhasiswa uyena uZulu wapha imbono engani kafuni ukuthi isigamba lesi sifakwe?
UZulu wacaca kwisisekelo sombuso lapho kwabhoda khona amaprovinsi wonke esikhankasa. UZulu wathi nxa sekufika isikhathi ukuthi isisekelo sombuso saseZimbabwe nxa sesimele sikanjelwe kumele kuhanjwe kuZulu kwenziwe i-referendum. UZulu akhombise ukuthi sifuna ukuthi bafuna ukuthi kugambele mbe abafuni, kodwa izanu angithi sinontando kayiphikiswa. Bakubone kuqakathekile ukuthi benze umathanda ngoba bavele bangabantu abangahloniphi imithetho yakuleli lizwe.
UNkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTCT lapho ke bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso ekhokhela umkhankaso wokulondolozwa kwesisekelo sombuso owe hashtag This Constitution, Our Constitution campaign yethe sawumphathintambo wezemfundo umnumzana Lazarus Lokora umlando wokuvumela ibandla elibusayo ukuthwala abafundi ibasa emihlanganweni yezombusazwe bechaza lesi senzo njengento elihlazo. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba.
Abazali bakhala ngokuthwalwa kwabafundi besiwa emihlanganweni yezombusazwe bethi kuchiya abantwana ikakhulu abangamantombazana bephakathi kokungena ekuhlukumezweni. Umqondisi we-hashtag This Constitution, Our Constitution wobulawayo, unkosikazi Abigail Nyambambi, uthe umphathintambo wezemfundo ngehlukane lomkhuba wokuvumela ibandla elibusayo ukubamba ngamandla abafundi ukuya emihlanganweni yezombusazwe.
Abantwana, abantwana, balamalungelo abo. Babilonga community, uminister is a custodian in terms of education. Uba ngako sithi kuminister, sicela ukuthi ahloniphe iconstitution yesizwe, ahloniphe amalungelo abantwana, ahloniphe nje ilizwe lonke jikelele.
Umongameli webandla le-MRP, umnumzana Mqondisi Moyo, uthe kulinyathelo elihle okwenziwe ngabomkhankaso we-hashtag This Constitution, Our Constitution.
Izanu PF libandla lezigangi lezikhiwi abalandaba lekusasa labantwana yikuthola ukuthi bathatha abantwana ngobuningi babo bebasa kumarali zabo.
Isikhulumi sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa laye uvumelane lomoyo ethi ibandla elibusayo lephula amalungelo abafundi kanye labazali.
Lokukhathazeka ukuthi umfundisi obani etholwa ngabantwana from umgabe sinizwile ekhuluma ngodlame elubhane vele izanu ifundisa abantwana ukugebenga lo dlame bazazidlalela uhlupho luzazihlupha kusasa.
Isakhamuzi seGwanda umnumzana Langton Mpofu uthe uyabahlukuluza ukuthwalwa kwabantwana besiwa emihlanganweni yezombusazwe ngomumo okhona elizweni kudala amathuba okuthi abantwana abangamankazana bahlukunyezwe.
Ukuvikeleka kwabantwana yinto kakhulu emqoka ikakhulu nxa sikhangele abantwana abangamankazana. Abantwana abangamankazana bangabanjwa bangadlwengula kuyona leyana indawo, ngubani ozabona, ngubani ozabavikela, njalo bafundiswane abantwana bethu yikwini abaye bekubona. Abantwana abethu ngasoma politicians abakafiki esigabeni sokuba bezikhethele.
Umsekeli kamongameli we-PDP umnumzana Kucacaphulu laye usolele lihlazo
into le yokuthi abantwana bagqokiswa ama-uniform bayatshona betshaya izilogani zama-political party yinto embi kakhulu ephula amalungelo abantwana. Abantwana kumele bafocus baconcentrate ekufundeni.
IZimbabwe ilungiselela ukuqhuba ukhetho ngomnyaka ozayo, njalo imihlangano yezombusazwe iyazakala ukuba izakwanda. Kodwa umongameli Robert Mugabe useqalile ukwenza imihlangano labasakhulayo, kodwa kumihlangano aseyenzile abafundi babanjwa ngamandla ukuya kiyo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Ningakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-fast 8 kusiya ngo-9 ntambama kumakakasi awe 909 AM, lawe shortwave 4930-6065, lawe 15460 kHz ku-shortwave. Live Talk lamhlanje uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum sixoxa ngokuvinjwa kwabahlala kwamanye amazwe ukuvota kukhetho oluzayo lomnyaka ka-2018. Thumelani text message kunombolo yezithi 001-202-465-0318, inombolo njalo 001-202-465-0318 ukuze silithinte icingweni lingene lani uhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha A Voice of America ise Washington DC. Esigabeni sethu esilandelayo wothi singakangeni khona sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. abakumsebenzi ukucisha umlilo kwele France babikwa sebeqinisa imizamo yabo yokucisha umlilo osuqhamuke endawana yonke emagosini alelo lizwe ngalesi sikhathi sokuchisa. Lo mlilo ubikwa usudale umonakalo omkhulu, abantu besala besengaselamizi isingumlotha konke lempahla yabo, ikakhulu emhlubulweni weRiviera emagosini aphakathi kwamadolobha aweMarseille leNice. Kuthi-ke amabandla aphikisayo kwele Venezuela asungule ukutshengisela kwawo ngokungayi emsebenzini okwensuku ezimbili ngenhloso yokubamba ngamandla umongameli Nicolas Maduro ukuba amise ukuvotela ukudinga ukuguqula isekelo sombuso ngesonto. Uhlelo olukhangela impilo yabeZimbabwe asebehlala emazweni lamhlanje sibe lethuba lokuxoxa lonkosazana Sam Tencent Sibanda, umongikazi osehlala lokusebenzela kweleBilithane. Yena-ke ulohlelo aluqhubayo lokuncedisa ukuthuthukisa isibhedlela azalelwa kiso esempilo hospital sakoBulawayo. Ngalimpela viki elandelayo uMasibanda ulohlelo lohlelo alukhokhelayo olwempilo Life Project balomcimbi wokubuthanisa imali owempilo maternity fundraising gala ngomgqibelo mhlaka 29 Ntulikazi eNorthampton kweleBilithane oqala ngo-6:30 ntambama.
Igama lami nguSamkeliso Tencent, ngibuya koBulawayo, ngihlala e-England ngise-UK at the moment, kodwa mina ngisiswa koBulawayo nje.
Lilo hlelo olalo olukhokhelayo wena?
Lilo hlelo engilenzayo elokunceda ekhaya, njengoba ngithile ukuthi ngifisa ukuba mina ngumntwana owazalelwa empilo. So ngingceda esibhedlela sempilo ngeproject esithi Life Project, isithi impilo project. So sinceda empilo maternity, yikho lapho esithi Life Project sikhona.
Lenzani sibisibili empilo?
Empilo mina ngokusebenza kwami midwife, ngimongikazi njalo. So ekuhambeni lapha lokuthi umuntu nje ulokhu ufunda isiqeqesho esiya phambili, ngagcina sengingimidwife. And empilo ngihamba nje ngisiyavolontiya ama-services ami ekuncediseni omama abakhulelweyo nabantwana abavezele kuthiwe. Awupheleli lapho umsebenzi esiyenzayo, ngoba ngathi lokho yi-clinical side yezinto. Okunye esikwenzayo yikuklina isibhedlela sethu. Njengomuntu proud ngokuba ngowaboBulawayo, lokuba nje umntwana osempilo wazalelwa empilo, siyaklina isibhedlela, sikline siqede sisipende. So akade sigqase umsebenzi wokupenda i-maternity, yiyo kade sisayipenda ngesifte 2 years lokhu sisebenze ukwenza lokhu. So isikhulu isibhedlela fani, so silokhu senza kancane kancane. So yikho esikwenzayo empilo.
Ukwenza lokhu usebenzisa imali evela ngayo?
Ekuqaleni komsebenzi wami lo, ngaqala ngingumuntu ofuna ukunika back to the community what I got from i-community. Ngoba ngizalela empilo, into enkulu kimi ikunika, yikho engiqakathekisileyo, yikho engaqakathekisayo from the start. Esikhathini esiningi imali iphuma esikhwameni sami, ngihambe ngithenge khonokho engikwanifuna ukuyithenga ngisaqalisa. Kodwa ngabona ukuthi iy'ndlela zakhona zilokhu zisiba ziningi, so ngaqalisa nje ngisenza lokhu kuthiwa ngama-cake sales, ukuthengisa amakhekhe ezibhedlela zalapha e-England zizongama-pound anyani okulutshwane, sijinte sihambe ekhaya sike senze lowo msebenzi. And sisakhula sinjalo kathi sisesenza amadina kulethi sile minyaka ethile, silokhu sisenza amadina kanye ngomnyaka, sipheke sithenge thina ukudla wakhona, sikupheke sibize abantu babuye sidle ndawonye, si-contribute imali esiyi-contributha, sithenge ipenda lama-gloves lakho konke okunidakala emsebenzini yethu esiwenzayo. Sambe nje siyencedisa empilo.
Selikwenze lokhu okweminyaka emingaki?
Lo ngumnyaka we-6 esiwuphetheyo. Ngiqale ngiyedwa 6 years ago. Ngihamba nje ngisambe ngiqualifye nami lapha e-England njengomidwife. Ngowesibili ngabuyela sengilabakela wababona umsebenzi engiwenzayo bawuthakazelela, bajoyina-ke. Sasesiqala nje ukuthi sithaye izimali sezithaye, sithenge thina amatikiti ethu okugadi indiza, sihambe uBulawayo siyaba sifike khona. Uyabe siyabona lawo abazali, siyabona isihlobo, kodwa kuthathena la malanga amabili amathathu uyevakathi empilo kuyena okwenzakalayo. Yikho ngivela khona i-passion yakhona ukuthi ubone ukuthi okay, usizo esingalunika lapha yiluphi, usizo olufunakalayo yiluphi. Saqala nje ukunika njalo ngale ndlela.
Lo msebenzi mkhulu, Ngizwe kuthiwa lilo mcimbicimbi wokubuthanisa imali ngalimpela sonto khona ngapho ngaseNgilandi.
Yes, this Saturday mhlaka 29 e-church lapho engisonta khona siyenze esithi igala siyale ukuthi abantu nje benyele ezigqokele kahle. Sizohlangana sonke sizame ukuthi sithama sento ukuthi nxa sela sesihamba-ke kwi-next trip sila imali yokuthi sitenge ipenda, sila imali yokuthi sithenga ama-gloves, sila imali umsebenzi wethu usu-attract-a abanye abangasebenzi ngapho ngoba inkonzo singena khona ingena abantu abatshiyeneyo into abavela kuyonke indawo ye-Africa labantu abavela khona pha eNgilandi. So sibabaningi sikhuluma ulimi olufanayo ukuthi okay sifuna ukuthi sisize siza ngalokhu mina ngizasiza ngalokhu kumbe mina ngizathenga ibhokisi yama-gloves kumbe mina ngizathenga ipenda kumbe mina ngizathenga sisiya khona khona ukuthi sisiphe ndawo.
Kungenwa ngemali yini kumbe njalo kuvulekile yini ukuthi umuntu wonke ongasowe inkonzo yangini abuye?
Sikuvulekile ukuthi wonke umuntu ongafuni ukubuya abuye. Esikwenzayo ukuthi sithi abantu bathenga amatikiti, esikwenzelayo ukuthi emalini yokuthenga amatikiti lena yikho lapho esiza khona imali yokuthi sengezelele emalini zokudla lokuthi sithole imali yamadrinki khona phantu abathi nxa bebile phela umuntu nxa evakathele ekhaya kuyamele afikane. So siyaba silamadrinki silokudla silakho into okwenzakalayo silaba abantu abagidayo abatshengisa i-artiyakithi e-Africa ukuthi nje abantu bathole a nice evening. It's a nice evening out.
Yimalini ukuthenga itikiti?
Itikiti sayenza £20 itikiti eliyi-1. So amatikiti siyathengisela umuntu wonke ozabuya £20. I-£20 yana izakhava ukudla azakudla lapho ngoba siyaba sine-3 course meal like i-dessert, the starter, the main meal, le-drink. So yona le i-$20 khonapho kuyona le $20 zancebeni kitshwani ukuthi ihambe iyenzani iyezithengela kamapenda le eyinye ezakhava ukudla le ndawo lapho esenzela khona nje lokuthi sibe le good night sisonke iyabe ikhave lokho kodwa esalayo yakhona siyathenga amapenda siwahambise empilo sithenga ama-gloves kumbe sithenge okuyigqokana kwabantwana kumbe sikhonokho kuyakunida kufunakala ngaso leso sikhathi yikho siyakuthola.
Lo ke lapha sizeke unkosikazi Semthenson Sibanda ikhuluma ke ngohlelo lwakhe Olempilo Life Project lapho ke abazobuthanisa khona imali yokuthi bayincedisa kuhlelo lwakhe lona lo Olempilo. Okwamanje ke yilani sike siye kuntathele zindaba yethu untungameli Nkomo owe-Studio 7 yena ke owethekelele ekolitshini lemfundo yaphezulu ele-William and Mary College esesigabeni se-Virginia khonapha ngaseMelika ukuyahlangana labasakhulayo ababuye bevela eZimbabwe phansi kohlelo olweyali. Siyakwamukela emsakazweni untungameli.
Yebo, ngiyabonga PJ.
Ngathi kafukamfu ngamafitshane ukuthi vele ngathi uhambo lwenu lolu and njalo libathole benjani abasakhulayo lapha.
Ye, sizile ke lamhlanje William and Mary College lapha eVirginia. Silande abasakhulayo njengokutsho kwakho PJ abakuhlelo leMandela Washington Fellowship. Bagqiba ke izifundo zabo namhlanje njalo abeZimbabwe bavili kulo zikamayibere olwela amalungelo oluntu lo Godfrey Kurawone ongukansila weMashingo bonke behlangana abeMandela Washington Fellowship abasakhulayo laba abasepolishini leWilliam and Mary behlangana bonke labavela emazweni atshiyeneyo bangamashumi amabili lanhlanu. Abalaleli bazakhumbula nje ukubana basuke eZimbabwe kumaviki ayisithupha ayisikhombisa edluleyo bengamashumi ayisithupha 60 abeZimbabwe behlangana bonke abasemakolishini atshiyeneyo khonapha eMelika balikhulu abayinkulungwane rather esingathi i-1000 bagqiba ke izifundo zabo lamhlanje lapha ukhulumile uzikamayibere ekhuluma phambi kombuthano ngoba kulokhu yi-function bagqiba ke izifundo kungani ngokuyi-graduation. So bekhuluma ngelakusasa leZimbabwe ukubana hayi ngokubona kwakhe abantu kumele babophe isiqine sibele ngoba kulo msebenzi ukubana ilizwe lilungiswe kakuhle. UGodfrey yena uzakwethula la yamazwi akhe kusikhathana esilandelayo, mhlawumbe kumizuzu kumbe kuhola elilodwa elilandelayo. Yena ke uzaphatha njalo udaba leZimbabwe lapho athi uzakhuluma khona ngokuphatheka kwabasakhulayo kudaba lokhetho lomnyaka ozayo.
Nxa sebegqibe izifundo zabo kanje bavame ukuhlangana lomongameli welizwe, umongameli weMelika, lonyaka ke bayahlangana na?
Kuhlelo lwabo okuhleliweyo esingathi program schedule sabo PJ asibonanga lapho okulomongameli uTrump ukuthi uzahlangana labo. Okwamanje uTrump ngokwazi kwethu kasoze ahlangane labo ngoba kakhuko akukho kuhlelo lwabantu laba. Basifika ke khona ngapho eWashington DC, bazaqala ukufika kusasa langolwesihlanu langomgqibelo. Babe siba nemihlangano ke okwamalanga amabili amathathu alandelayo khona ngapho, then bebe sebesuka ke ngolwesine sebebuyela emakhaya. Njengokutsho kwakho i-tradition ngeyokuthi bebesinxa beqeda behlangana lo Obama. Yebo, kodwa ke lo nyaka njengoba u-Obama sowasuka esikhundleni sokungu-Trump, asikwazi ukubana kuza kwenzakala yini khonoko. Kodwa kuhlelo labo njengokutsho kwami uTrump kasozahlangane labo kakho.
Ye, hayi, mbongele kakhulu anti ungameli.
Ngiyabonga nami PJ.
Kulungile. Lapha ke kwezemidlalo, intatheli zindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha impumela yemidlalo edlalwe lamhlanje ekuqaleni kwehlandla lesibili lemidlalo yenguqu esigabeni seCastle Lager Premier Soccer League.
Imidlalo iqale ngehola lakuqala emini lapho iqembu leChicken Inn elidlale khona leqembu leBantu Rovers enkundleni eluveve. Njalo umdlalo ufike kumlindo uyagcina iqembu leChicken Inn linqobe nye 1 kanya. UDaryl Nyanduru nguyohlohlela iqembu leChicken Inn, kodwa umqeqeshi wabona ozinti baleli qembu uJulius Ndlovu utshele intatheli zindaba ukuba banqobe ma-9-9 ngoba iqembu leBantu Rovers lalo lidlale kuhle kakhulu. Umqeqeshi weqembu leBantu Rovers uMthembu Ndlovu uthi abafana bakhe badlale kuhle kakhulu labo loba bedliwe, njalo basuke baphazamiswa yikungabi khona kwabadlali abambalwa abalimeliwe ababalisa imvimbi uFortune Spanda. UShadrack Nyawa kanye loDumisani Ndlovu yena ovinjwe ukudlala inhlanganiso ye-PSL ngemva kokuba itshengiswe ikhasi elilithanga kathathu. Emdlalweni wesibili obusenkundleni yeluveve oqale ngehola lesithathu, iqembu leHowmine libe ngutshikelo bhanqa leZPC Kariba kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu leWangeli Bhaxabule letsholotsho ngefuko kanya, eleyada linqobe leHarare City nge-1 kanya, eleCapes United leleShabane Mine abe ngutshikelo bhanqa 0-0, kuthi eleFC Platinum linqobe leDynamos nge-3-1. Imidlalo yeCastle Lager Premier Soccer League iqhubekela phambili kusasa ngolwesine, lapho iqembu leBulawayo City lizadlala khona lele Highlanders enkundleni yeBarber Fields, eleBlack Rhinos lizadibana leLenkezi Platinum Stars enkundleni yeMorris Depot, kuthi eleTriangle lizemukela eleChapungu enkundleni yeKipo. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwelitshumi lesikhombisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu linqotshwe nge-2-1 ngeleBotswana, okutsho ukuba liphutshe imidlalo yalo kumncintiswano weCOSAFA oqhutshelwa elizweni leMauritius. Linqotshwe kuyo yonke imidlalo yalo emithathu, njalo lingela ngitsho lowodwa umklomelo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Yesikhathi sethu yiso esingasavumi ukubana siqhubekele phambili. Lokhu esisonke esenza kwenza ke ikuvalelisa. Libe lelanga elihle. UPraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.